asira langa ripongudlula nje mahara nje singakhali nenyamadzana zona lezi kuruma kanje indlovu zivuya amalanga amalanga wonke ende sezidla emachokeni okuthi ingozi enkulu because abantu bazazama ukuzama ukuvikela izipala zabo namajoka abo and then konapho I think it siyathina kusila le ngozi enkulu so asila langa lamahala abantwana bahambele evalweni nxa besiye isikolo because yazi kulesulwane lesiyana sesitrakise abantu nzima plus ingwele ebambe imbuzi eziba yeni khonaphana egeti ye-CMD amalanga amane adlulileyo so aswele nzima le nyamazana
kahle kahle kathi kuyini okungakumbangela ukuthi kube lo dubo lolu siyazi eminyakeni lihlala kukhona kodwa kukhanya lo umnyaka kungani kubhakile kungakuyikuyini okubangelayo
okunye okubangela khonoko mina ngibona ngathi uhulumende naye kukhanya kasithathi serious nxa sikhuluma le ndaba zenyamazana because isikhathi esiningi kade ngisithi kungayenzakala khonoko njengendlovu baya bezibulala even izilwane nxa sezithi sezihambela lapho kulabantu khona kuya kumele ukuthi zenze njani bezibulale but lo nyaka ngingakwazi ukuthi kungaba kuyikutshintsha kwe-environment kumbe ukuthi lazo inyamazana njengezilwane ukuthi seziluphele angikwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngukuyini but sikala kakhulu ukuthi uhulumende kasilaleli nxa senza njani nxa sikala lo duro nalolu bayabuya at times and bengahlale okwesikhathi eside ukuthi bezimelele inyamazana leziyana zibuye bezithinde le ndlela leliyana abayaziyo abathwena ukuthi nxa lithinte inyamazana ukuthi zingasoze zibuyele futhi kumele ukuthi bezithinde njani so lo nyaka udubo lolu lunzima ukutshana leminye iminyaka ngenxa yokuthi sokule ngwe sokule zilwane iminyaka epheleleyo of course zazawa khona iyende but not kaninginingi njengaloo nyaka